kwabulawayo kulezikhundla ezimbili ezedalele parliamente ezizancintiswa enkulumane lephumula lezamakhansila eziyisithupha. Uchamisa uthe abasuswa kulezi zikhundla libandla le-MDCT kumele babuyele embusweni. Wathi njalo amabandla wonke aphikisayo kumele babambane ukuze bakhuphe iZANU-PF embusweni.
Because of the kings and queens of our land, I'm coming here, I know you've suffered a lot. We must put a high unaya everything you've suffered. This is your army, we must use you, Kakun. In this one, we've got a song. We see the whole layer. We know who for our industries. I have put a lot of money as well. Imate Berens indawo elenotho emangalisayo kodwa indlela aphethwe ngayo iZANU-PF ayitshengisi lokho. Ngapha ngiyakuthembisa ukuthi ezandleni zezizane zezimbabwe kumele imate Berens ikhanye. Kamuntu kumele usize ngokufunanayo.
Umsekeli kamongameli we-CCC umnumzana Welshman Ncube ongenela umhlangano uchaze ukuba unkosazana Thokozani Khuphe usazohlangana lomongameli webandla bebonisana ngokusebenza ndawonye.
Ngaxoxa laye okwangekhaya njengodadewenu okwepolitics uzaxoxa labakhokheli umkhokheli wehlanganiso le-CCC uPresident Chamisa ma efuna ukubuya laye ebe yichampion abe phakathi kwamasiti umuntu azaxoxa laye uPresident Chamisa ekhathi singafika nxa babe behlangene bakhulumisana uzakutsho uPresident okwakathesi kangikabi lani ulwazi lokuthi bakhulumisene bafika ngathi kumbe bazahlanganeni lapho abazakhulumisana khona.
Umnumzana Abednego Bebe owaxotshwa kubandla le-MDCT laye ubesembuthanweni lo. UBebe uthi uyalisekela ibandla le-CCC.
Kakhulu into eyenzakalayo mama yikuthi-ke ungalalela umkhokheli we-CCC ukufake sobala ukuthi-ke sesiqala kagutsha izakhamizi kumbe ngithi izizalwa zakuleyo ndawo ama-citizens yibo okufanele ukuthi bazilwele bazikhiphe empini lesiyo ngoba okwakathesi akula muntu oyedwa ongakhipha iZANU-PF kodwa sonke nini singafaka amakhanda ndawonye ngibone ngani hhayi uhlelo lwe-CCC luhamba khona.
Umgcini sihlalo webandla le-CCC unkosazana Thabita Khumalo wazise ukuthi sephethwe umkhuhlane wemvukuzane yebele. UMakhumalo obengasabonakali embuthanweni yaleli bandla uthe lokhe esekela ngokugcweleyo ibandla le-CCC. Ngesizwe amazwi akhe.
Umntwana lo omunye wabazali wabazalayo.
Unkosazana Sichelesile Mahlangu okhankasela ukuba lilunga ledale lephalamende emele isigaba sephumula uthi umkhankaso wakhe uhamba kuhle. Ukhuthaza uZulu ukuyabhalisela ukuvota.
Esihlangana lecommunity ade siyiyo ade siyisebenzela ade siyiyo ukuthi izithunywa zayo. So kulula kakhulu indlela esikhankasa ngayo khathesi. Asiso bantu abatsha, asifani nabantu abatsha abangaziwayo. Kodwa sinabantu ade sivele sikhona. Ubunandi bangikhona yibona ukuthi ngabantu ade sivele sikhona. Njalo sisenza umkhankaso wokuvotela mhla ka 26 sihlanganisile nomkhankaso wokuthi abantu bahambe bayirejista. Ngoba sikhangelele ukuthi ngo-2023 inamba yabantu ikhuphuke ngoba sifuna.
Sekusele amalanga angamashumi amabili lanye ukuba ilizwe liqhube ukhetho lwama-by-elections kodwa sekube lezehlakalo zodlakela endaweni ezimbalwa ezigoqela kobulawayo eKwekwe, eHarare lezinye. Ngimele iStudio 7 kobulawayo eWhite City Stadium, ngingu-Anastasia Ndlovu.